abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashophu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana labosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BF esiyenzileyo. So ngamafitshane ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike bunzima nobukhulu kakhulu, basebenza into ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusonto enhle yena leyo, and ayisoze igcine i-achieve yena le nto ifuna uku-achieve. I-ZANU PF isitaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela seziyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako, ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona, kodwa ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani luthiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi wokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangkhona zizincane ibhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegethi uminista wayengekhombe waseu-10 wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umchova susiba yi-$4 kumbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umchova athini?
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto ke udaba, uthini wena ngalokhu?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi onabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi, sokutho sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngizilo mayekhumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye, siye lakubantwa bakhe. Uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesiye kuleli banga ukuthi kukhithwa amasosha, abantu bagijima balekana namasosha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathelana izinto zama-businessmen ngezinto ezinjengazinezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa loTshiwenga. So uTshiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga? Into ezingazenezo ayiphonge ukujikelana thina silimazana, sithathelana lokhu. Kwa omunye ungamphiphe sidle i-ice cream, uyajwanyulela i-ice cream leyo ukuthi yona i-appetite uyithethe kuphi, izinto zinzima kangaka. Manje sesisenzani khonapho? Sesilimazana zona. Okunye futhi engifisa ukuthi ngingakuvumelani kakhulu lo Edwin Ndlovu ikuthi ilizwe leli selidlulile ngombono wami ekubhekeni into njengento yezambe MDC. So akusafunakali vele ukuthi sikhulume ngamaparty kule situation esikuyo. Sesifike njengoba bengilayela nje abantu bekhuluma amalanga adlulile ukuthi abantu sebekhalela i-National Transitional Authority engaseyo amaparty futhi, amaparty wonke abhoqe izinto zakame lapha, akhetha umuntu ozolungisa ilizwe lisuka lapha the next 10 years, alungise ilizwe libe lilizwe likhona ukuholda ama-elections amaqiniso bese kuqaliswa kakuhle.
Mnumzana Edwin Ndlovu, nanzo-ke ingqobe sezikuwe.
Ngimlalela ubheki lapho mfowethu, usetshintsha i-narrative. I-narrative yakhe isingeyokusola abahluphekayo, ikanti i-narrative okumele sihambe ngayo ngiyokusola abayibo abasibusa ngocuku, abayibo abakhapulayo. Sikhuluma konje uthathe indege ngama-US dollars uyabhoda amazweni angasoze ancede ilizwe lethu leZimbabwe ngalutho. Yikho kumele siqale khona. Ngiyabona inganekwane uyayazeka Ndlovu ekababalwana ehambe siyahlabela ngale esidla isuta kukhitheka lokho lalokho kodwa abantwana ngapha belamba yikho kwenziwa ngumnanga gwalezana ukufifa asikulungisenini khona phana ukuthi baba go back to the drawing board kasi lizwe lakho latsha kuhamba njani.